ujwayela iConstitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa, ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona akasilalungele lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba uSection 12 yena lwana akatsho ukuthi sibhale ingwalo sicela amapholisa, uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelanga elinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela. Kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani. Yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe iConstitutional Court.
Baba Choma kuZanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone imisebenza wethu iConstitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo. Njalo yinto ekuhlala siyikhulumane naleyo ukuthi iCourt yeZimbabwe izimele yodwa, ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela iConstitution yethu eZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asiubona kuyinto embi thina nxa benakenjalo lakithi kuyoshokuba lula ukuthi nanxa lathi emhlangano besifuna ukuyenza kumbe lathi lathi ukutshengisela sesingakwenza
ngekhululekile. Makhumalo uBiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa uSection 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla le-MDC eliqokelwa baba u-advocate Chamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetheta angabuyela uSection 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwumthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngizaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma thina ngebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe, but lapho elona khona sizalikhombisa ukuthi liyona, ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Baba uChuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe, uvumelana nalo umbono na?
Into eqakathekileyo ngokuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisi wami lawo uwawukhuluma, isisekelo selizwe le iConstitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu imithetho yonke. Ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho, egcinwa ngumthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo iConstitution leyo, nxa uthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lusisi ngoba kathesi asisekho kupolitiki zobudlwangudlwangu lezofuna ukugijimisana. Njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale kukhuluma ubana asisebenzeni ipolitiki ekuvula eminyango sitholarethane, whether usebanzini eliphikisayo kumbe usebanzini elibushayo, okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulisana umlotha, sikwanise ukuhlala sikhulisana ndawonye. Njengoba nje busizwa mina ngikhuluma nodadewethu uMakhumalo ubana ngeweekendini sike sihlale phansi sithi motho sindawonye, kungelani ukuthi mina ngowe-ZANU-PF yena ngowe-MDC kodwa ngudadewethu phela. Ngakho-ke kumele ngikwanise ukuphila laye. So nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezimbabwe kumele ususwe.
Mhlana sibhala isisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso, kusithetha isikhathi eside iZANU isala ukuthi itshintshele leyo mthetho. Yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambise ekhoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezeZANU ukuthi batshintshe le imithetho esithi ngesilungu realignment of the law, and iZANU isale ukuyenza khonoko. Yikho okusikhuthaza ukuthi sihambeni ekhoti. So silethemba lokuthi iZANU isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyele nini ephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso.
Baba uChuma ngamafeature njani ungaphosela ukugcina la
ibandla lezano phezu likhokhelwa ngobaba uEmerson Mlambo Jomnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe. Ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference ethi bebehlalisenzakala ngemuva ngale.